Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mtokazi omuhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 namhlanje ngesonto mhlaka 1 Ntulikazi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leZANU PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu okucatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba yabulala abantu ababili eWits City Stadium ngeviki ephelileyo.
Kuyasithabisa ubana hayi khushulula abamthetho omele benza imisebenzi yabo bayawenza, akuhlubungulwe ke kuze kufike emaphepheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani.
Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwe ngamapholisa.
Akusethusi, thina sizele ukuthi sizayinqoba, sizoyina lento esiyifunayo, sizenza kwenzele uhulumende lokuyefona ukuthi sizazizwa isikhalazo zethu.
Ibandla leMtwakazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili livimba lapho okubandlululwa khona abantu bemathebeleleni.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesihlakalo lesi, kuyangithabise nxa utona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele khona akusuze kube le nto enhle kimi labanye bedluka balapha um le Zimbabwe yonke nijikelela ubana kungabi le mpumelo othi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU PF lithi liyajabula ukuthi sokulabantu ababotshwe ngamapholisa abanakanelwa ukuthi baphosa ibhomba eWits City Stadium koBulawayo ngeviki ephelileyo lapho okwakulomhlangano webandla leli. Lithi ababili laba, umnumzana John Zulu lomnumzana Douglas Musekiwa, kumele bathoniswe ngemfanelo ukwenzela ukuthi kuphumele egcekeni isehlakalo lesi esabulalisa abantu ababili kwalimala abanengi. Abalimala kusehlakalo lesi bagoqela umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi, unkosikazi Mary Chiwenga, unkosikazi Oprah Mutsinguri Kashiri lezinye iziphathamandla zebandla leZANU PF. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende njalo okudale leZANU PF Central Committee.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesihlakalo lesi, kuyangithabise nxa utona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele khona akusuze kube le nto enhle kimi labanye bedluka balapha le Zimbabwe yonke nijikelela ubana kungabi le mpumelo othi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili ngelanga lana langomgqibelo mhlaka 23 June eWits City Stadium. So nxa kuphuma izinto ezinjalo kuyasithabisa ubana hayi khushulula abamthetho omele benza imisebenzi yabo bayawenza, akuhlubungulwe ke kuze kufike emaphepheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani, kutheni eZimbabwe niyethu ethule kangaka.
Ye, kodwa nxa sikhangele kulabanye phela abathi hayi lokhu ngazani ke babamba abantu abaphonga ukuthi kade besihambela nje. Njengoba ke umongameli wayetshile ukuthi bacabangela ukuthi abayenze khonokhu bakucele le ZANU PF elingani likhokhelwa unkosikazi Grace Mugabe, ungathini ke abantu nxa besitsho njalo?
Well, ukucubungula kodaba yikho kuhle, ngoba kuyakhipha impumela eqondileyo eyenzibana sibekwazi ukuthi kahle kahle kuyini utshaya amanzi. So ututuna badobha abantu abazihambelayo nje kuphela, kumbe badobha bebona ngoba abantu bangona azingake sabakwazi andibana kuze kucutshungulwe kubiswe lasedaleleyo nomthethwandaba kuthethwe kube kwazi ukuthi kanti kuthutsha ngabi kuphuma ngabi kusiya nga. So mina okwakade sibona abantu ekumele sikwenze ukuthina siyekele abomthetho beyenza umsebenzi wabo kuze kufike esigabeni sokuthi sokufike emthethwandabeni lapho esizakuzwa kona-ke kuhle ukubana kanti kuyini kuvela ukushaya amanzi lapha. So asibayekeleni sibanikele chance basebenze umsebenzi wabo ngokufundela kwawo la ngonono kwawo ukuze isizwe sifike emaphethelweni nodaba lolo.
Singathi ke ukadesi ke abantu besaba kanganani ukuya emhlanganweni enjengama rallies ngendaba le.
Abantu ke besavi amarali lokho continue sizwe sizakala icampaign lokho siya phambili sizakala. Ngikhuluma nje mina izolo bengile road show lapha esigabeni sami besibaningi kakhulu sibili supporter door to door.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphela indaba mpopoma kudala ePhalamende. Kodwa ke abalwela ilungelo likaZulu bathi kukhanya ingani amapolisa abophe abantukazana hathi amalunga ecelele ZANU-PF elikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe abacatshangelwa ukuthi benza isehlakalo lesi. Umnumzana Charles Nyoni ilunga le-Occupy Africa Unity Square elikhokhelwa umnumzana Itai Tsamara osele minyaka emtathu wathunjwa ngabantu abangaziwayo uthi kuyamangalisa ukubotshwa kukaZulu lomsekuwa.
Amapolisa ethu alapha eZimbabwe sekhanya i-hard diesel azabopha babili ngemva kokujikwa kwebhomba lapha ngase-White City. Kodwa mina into emangalisayo ukuthi kathi sebekwanisa kathesi ukusebenza ukubabamba umuntu owajika ibhomba kodwa bona behlileka nokuthwela uDamara owanyamalalayo. Ukuthoni lokhu ngamapolisa ethu eZimbabwe njalo kuyasitshengisa nje ukuthi vele bona ukusebenza kwabo kukhaya ngani kuya ngokuthi nje imisebenzi wabo batshelwa ngubani ukuthi benzeni. So into esimangalisayo kusegcekeni nje ukuthi ngamanga esiwatshelwayo ngamapholisa ethu kanye lohulumende walapha eZimbabwe ngoba ngelanga lakhona kusenzakala lokhu thina abantu esasikhona eWhite City akuzange kubotshwe umuntu sazagcina saphuma sahamba. So kathesi sebesithi babophe umuntu bamthwele ngaphi bona abapholisa kuthi angikade besithi kule reward yokuthi umuntu ole information ayilethe emapholiseni. Ngemva kwakhona ukuthi asesibona kunyuzise ukuthi hhayi umuntu wabotshwe kodwa amasosha yiwalawo yiwayala lo muntu wakhona. Kusitshengisa nje ukuthi sebedinga nje ukuthi icala leli liphonge ukuthiwa kulo muntu ozagwetshelwa icala elingayisilwe lakhe kodwa nje lawa ngamanga lawa esiwatshelwayo ngohulumende kanye namapholisa.
Bathi badobhe abantu abayibo. So nxabe yibo ke ungathini ngakhonokho?
Hayi, kungaze kuthiwa kube ngabe beyibo khona lokhu angikukholwa ngoba nami nginama-doubt ukuthi bengabe beyibo khona. Kodwa nxabe yibo khona abantu bakhona sibile kwamaqiniso ukuthi babajika ibhomba nje. Hayi, siyabe sifuna nje ukuthi umthetho ulandele njalo ama-rights abo a-observe ukwenzela ukuthi bahambe phambili kumthethandaba baye phambili bayegwetshiswa lokhu abakufaneleyo. Kodwa nothi ukuthi babe sebephonga uvictimizer njengoba nje indaba yakhona isingenelela ne-politics.
Yes, so ke lina lokho elisadinga uDamara kodwa lokhu senzakala bazamthola yini kumbe vele sokuyahlala kunjani?
Ukumthola nje asike sama ukumdinga ngoba la kathesi siphambili ukumdinga inyanga edlulileyo siyasalotha ividiyo dokumentary yakhe siyahamba kathesi kwamanye amadorobha silokhu sitshengisa abantu sicela njalo uncedo kwabanye abantu kathesi imali yethu ereward esinayo isingani isiningi mpijana sesine 1200 US dollars eyokuthi umuntu ole information ngabuya sitshele ukuthi ukwazi sizombhadala imali le. So asike sama ukumdinga uDamara silokhu siya phambili.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubekhuluma le Studio 7 eseHarare. Ibandla leMthokazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili lilwisana lokubandlululwa kwabantu eMathabeleland okwenziwa ngabantu abavela eMashonaland abaqatsha izihlobo labangani kuphela. Umnumzana Nkululeko Mathe ilunga lekomiti ye-MRP eLupane uthi kuzizwa ubuhlungu ukuthi abantu abahlala ezabelweni zabo bayabandlululwa kakhulu. Uthi bazaqhubekela phambili betshengisela kumabhizimusi atshengisa ukubandlulula abantu baseMathabeleland leNkabazwe. Utshele iStudio 7 ukuthi akube thusi ukubotshwa kwabanye babo abavimbe kwathunqa uthuli ko-Pick n Pay kulandela ukuqhatshwa kwabantu abangahlali eMathabeleland.
Bona kuyithoni lesihle kakhulu ongaikhuthaze yonke inta ebona bathi singasenza siphile ngcono ngoba okwamanje siphila empilweni enzima kakhulu eyomindeni. Into yakhona ayiphathi kahle ukuthi manje zokuzala lapho endeni awutholi umsebenzi awukwazi ukuthi ngamakethaphi endeni sekhosi ukuthi uyophila ngaphandle kwelinye ilizwe.
Singathi-ke ukubotshwa kwalaba kade bebanjwe ngamapholisa bahamba-ke emthethwandaba akulethusi yini?
Akukho ethusi Sina sizele ukuthi sizayinqoba. Sizoyina lento esiyifunayo kuzenza kwenzele uhulumende lokuyefona ukuthi ingazizi isikhalazo zethu. Ngoba manje lento le ayikho nhle kakhulu vele i-trade ibe yenzakala laphayana kulela ilizwe lakithi.
Kodwa ubona ngazani-ke uhulumende uzalalela yini elingani liyakufisa ukuthi kwenzakale?
Sizoyina isikhalazo sethu sokusebenzisela njengathi nathi lapha nathi manje sise-South Africa lapha. Siyazama ukukhuthaza bonke ontanga abagcwele lapho eGoli manje ukuthi singabambana, sizame ukuthi senze into ezasenza ukuthi siphile. Kodwa ezengisitshengisela ngokuhamba ngomthetho, singali, singalithi muntu, singamosi izinto. Ngoba mathi simose izinto kutho sizabe sesizimosela thina, ngoba lana liyani impahla elafana nethu asiyokwabanye. So thina asili futhi njalo futhi lamashona silo le-system kahulumende ovelele eHarare nguye oyenza ukuthi siphile ngaphansi kwezinye indebe. Ishona ishona indebele mina ngibona kunganaproblem, but i-system ye-Green Plus eyiyo yiyo ngibona ikulimaza kakhulu thinentanga esisibulele. Okwamanje mina ngenza i-painting manje lapho egoli mina, but ekhaya anginawo ama-chances okuthi ngenze leyo nto leyo. Ngizamile last year isikhathi sonke ngizama but ngehlulekile, but la ngiyafuna ukuthi ngikwenze lokhu ngoba kuyena le Green Plan ukuthi manje thina singabantu besindebeleni kuyadasifunda.
Lo umnumzana Nkululeko Mathe, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Siphindeza xoxa lo mnumzana naseSiyo Makhulumo oncintisa kukhetho oluzayo ekubandla leNational Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri.
Yazi ngiyabona isizwe sethu sisasuka lapho endaweni leyo ukuthi kuthiwa khona abantu bathi baqhatsha ngendaba zokuthi unovela ngabuvela ngathi. Ikubona thina ebe-National Patriotic Front, we're talking about a nation, ilizwe. Ayikho ukuthi umuntu uvela esigabeni sithi okobulawayo lapha yi-cosmopolitan province eyokuthi iyamukela wonke ovela ngaphi then ungabe ngowezizweni vele ziyamukela umuntu wonke. So kulihlazo khonokho kuthiwa kwenzakele khonokho kwenziwa ngabantu lapha.
Kodwa phela bathi kukhanya ngazani kuqatshwa abantu abavela endaweni efana nayo ukuthi engxe imuli eyodwa evela ngaphi ngaphi yiyo ecina izibambile khonapho.
Vele sokuyikuganga uyabona ilizwe lethu leli siyakhuluma bonke abantu abakhankasayo lapha bakhuluma ukuthi i-eradicate corruption and etc. Nangapha yena umuntu eyenza kuyatholakala khona ukuthi ngabe kwenziwe sibili ngema-managers bona labo ukuthi bona bafuna ukuqhatha abantu abavela emashonaland ngapho hambele abavela ema-Tabeleni South and et cetera. But mina vele siyakukhondema lokhu in the strongest term.
Ubona zani kungabanjwa njani?
Hayi, lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi kathi umanager wangikhona mele ku-human resources manager oqhathaya wangikhona uyayenza into yaleyo kumbeni kuphephandaba kuphela eliyenza into le ingane yamemetheka.
Kungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathwana.
Kumele iphothe umsebenzi umuntu onjalo. Kumele iphothe umsebenzi because iZimbabwe yilizwe elabantu abamaneneyo ababambeneyo. Babanjaniswa ngunkomo lo mgabi. Those are our icons and abantu laba vele asisofe sabalahla kungaba yinini mbele yinini.
Lo ngumnumzana naseSiyo Makhulumo okubandla le-National Patriotic Front obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Umnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU PF uthi abatshengisele ko-Pick n Pay balelungelo lokwenza lokhu.
Ukuthengisela lokwana kube khona lokhu okube khona kwenziwe yileyo Mthwakazi ukuqondana lo Pick n Pay. Bebengani abantu kade befuna ukulungisa udaba lokuthi kulabantu kulo manager lapho kade exhotha abantu besindebele neqhatha abantu basishoneni. Ngokunjalo abantu kukhanya ngani indawo into yokwane lokhu isenzakala abantu baze bagcina sebengenela-ke bezama ukuyilungisa ngendlela bezama ukuyilungisa ngayo. Kodwa-ke engikubonayo ngingathi kubi kakhulu okuyinto kwakhona ngoba kade kubekwa eceleni abantu besindebeleni bese khonapho bekhithwa lo sokuthiwa abanye laba ba-aplaya besishoneni bese bengene emsebenzini. Ngako kuyona abantu bakusolile kakhulu bayakuswela kakhulu abantu bakithi khona kwizinto njalo ukuthi abantu umuntu nxa eselengumhlobo othile nxa esefika emsebenzini sekhipha abantu abamhlobo othile ngenxa yokuthi yena sedonisa bakhe endaweni yomhlobo othile akulunganga-ke ngokokwakhe.
Nxa kule misebenzi endaweni ethize asithi-ke khonapho-ke ema-Tabeleland kusakhiwa isikolo kumbe ini akumelanga kube nalokho kuthiwa yi-quota system yini
khonapho kipsiven lesisekelo sombuso wethu siyakutsho khonokho yiyo sokungena yona i-devolution of power eyiyo. Ngiyathaba ngoba upresident uMangagwa wekhuluma ngakho that day seMats North esikhuluma ukuthi even other day white city wakhuluma ngakuthi i devolution of power iyaqala kathesi ukuthi into zokuthi abantu bakhethana ngokuthi iparty ethile iparty lokwana kusebenza but abantu bakholisha badle umnotho wesigaba sabo njengokunjalo abantu kudla umnotho wabo wesigaba sabo ukuthi njalo abantu beqhatshwe ngokugcweleza izigabeni zabo asithi ukuthi abantu bezindawo bamelanga bethole imisebenzi lapha kwezinye izigaba zezigabeni zingathiso zabo bamele bethole kodwa uningi lokho napho yilo kumele lube khona emsebenzini lapho hatshi ukuthi uzathola ukuthi ikampani enjengo-TM nalana enjana abantu abanjengabewana ishopu enkulu engangalayo uzathola amashona sesiba yiwo amaningi kwezwi lamaNdebele akusikho lokwa abantu bakithi abakuthandi khona kwa nxa ngisizwa umongameli esithi yena ngemva kokhetho lolu i-devolution of power izagcwaliswa ngokwenziwa ngokunjalo ukuthi kuza kwenziwa khonokho njengoba sikulinganisa kungakhakathelekile ukuthi kubhale kukhona esisekelweni sombuso kodwa uhulumende uza kuqhuba khonokho akugcwalise ukuthi abantu bathole umnotho ogcweleyo ezigabeni zabo.
Lo ngumnumzana Belief Gawule okubandla leZANU PF obekhuluma le Studio 7 eseJolojo.
Senhana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zuku zonke lamhla sixoxa ke ngodaba lokuthi kungani sebebanengi abantu abangendanga labangathathiyo. Singazi ukuthi kambe kuvela ngaphi khona ukuthi kube lensumbelume ezinengangaka. Silenhlahla ukuthi silomadube lapha usakhile eliline. Lo baba ke umnumzana Siphetha Khumalo ezincwadi zamasiko esintu. Madube ke nxa usukhangela udaba lolu kuhamba njani ke?
Ngiyabingelela Madube, ngibingelela abalaleli. Okokuqala enginanzelelayo ukuthi sihlale sibaningi singendanga kumbe nobhuti behlale bebaningi bengathathanga. Siyaphinda futhi sibuyele entweni yamasiko. Ikathi kudala kwakuthiwa umntwana oyinkazana ma ethe wephula unyawo laphana abadala babesiba ngendlela ababekhulumisana ngayo. Umntwana oyinkazana angaphinde ekhala umntwana azokhula ehlala kungaziwi ukuthi umntwana umthethe ngaphi. Okwakhathesi uphongubona umntwana sebuya sezithwele sisu asisabikwa usayenziwani. Umntwana okhulele ekhaya kukhulakhule ukuthi kulaphana sephumile futhi usisi wabuya lomunye. Njalo futhi umntana ongumfana noma enze njalo kabizwa khuza ukuthi hayi mfana ungabona usenze njalo sukhulile emulini umntwana abantwana balahla bagcine emzini uyathatha ube ngumfazi. Njalo ukuthi thina omama sisalandeli ukuthi sikhule size sifike esitejini sokuthi sibe labantwana sesiphonga ukuphangisela umdako manje ukuthi umntwana oyinkazana avele abe 11 to 15 years usekhombile sezithwele selomntwana. Kwathi kudala sasimelela isikhathi ukuze sitshaye umuntu ayendi xa uthe wazithwala esekhaya isiso sibikwe ngokwesintu umntwana oyinkazana ahamba ayewenda kuvele ukuchithwa amalobolo kube njalo. Manje nxa sesivele sesalahla khonokho amboni kungaba lo mqhubekela phambili okukhona. Ngibona nje siba yisizwe sonsane esinye sesilahlekile size sesingasela amasiko akho.
Baba Khumalo, kambe kwenziwa khwini khonokho ukuthi sokugcweleke insumbelume sokugcwelela amantombazana angendanga uhamba njani?
Ya mina ngibuka kahle le ndaba ngibona nje ubuyanga ngenye into engitelela ukuthi kube njalo. Abantu siyazihlupheka manje ngeke umthathe umfazi ngenamali nabafazi nabo angeke bevume ukuthi beshade ngindoda engenamali. Baqala babheke nje ekuqaleni ukuthi nemoto nani kunenkomo nani esibayeni ma ungenakho konke lokho la ngeke. Njalo futhi enye into engithi ngiyibuka kahle esile engasho ukuthi yenza ukuthi nje abafazi or amadoda egcine engashashatwanga ikakhulu bomama nje ukuthi bengashashwanga ngama-equal rights. Wathola ukuthi umuntu unentozi yakhe nje ufundile unento yakhe unemali yakhe so ukuze evume ukuthi ethathe ngumata enyoka nje ehlale naye nale nto le sibe nzima nje nabafazi futhi amakhanda abo seshisa ze sokunzima vele ukuthi benze bevume ukuthi beyende or bestat ngoba sefuna sebe ngamaqembu azimele futhi. Ngathi nje yiyo nje into engibona yena lezihlali zingakuzinsumbekume nabomazakhela abaningi.
Ye, siyakuzwa kakhulu Khumalo khonapho. Madube, ngena khonapho sibili yatsho ukuthi nxa umuntu engela mota engela mali into ezinjalo kuyahlupha nakhona ukuthi abantu sebelingana njalo labantu besintwana amakhanda asetshisa kambe ukutshayile khona.
Hayi kodwa ukulingana kuphela esikhuluma ngento ebuye kathesi yona into zabo 50-50 ukulingana. Kuvele besivele sisilahlile isiko Ntube, isiko beselivele ngasekho into nje kade ivele ngasekho ukuthi ukuthathana mina ngibona ukuthi okunye kwangikhona kuyabe kusenza khona ukuthi umuntu uyabe engelamoto engelani. Ungamdinga umuntu engelamota lihlale lonke lingelalutho lakhe libe nomuzi omuhle. Ukuhloniphana kuyabe kuyinto eqakathekileyo lokuthi umntwana ongumfana uhloniphe owesifazane, isifazane lahlonipha owesilisa. Uhloniphe ukuthi nxa uthe wephula umuntu ubekwazi ukuthi kumele ube le-responsibility nxa ungubaba umele umuzi wakho usuwuqalile. Uhambe uyevela uthathe umntwana abantu uhlale laye ukhulise imuli yakho. Ayikho umuthi namhla yangena lapho yachiya kusasa ungene lapho uchiye. Konabo abantwana ohamba ubachiye ubenza njalo. Lakhona babahamba khona lawo bayayekelwa futhi kuqhubeka kunjalo. Kugcina kungasela muntu ofuna ukuthatha omunye ngoba wonke umuntu uyayese wona umfazi nje ogcilela abantwana njengathathwanga nje. Upho ngoba umfazi nje ongelanto. Kodwa singawuyela emasikweni sibe ngokuthi uyabo uyephulela phana wathatha. Ungayephula uchiye, ungangeni uchiye. Kungani kungasiza kakhulu.
Wathi singenisa ubaba Khumalo. Baba Khumalo ngamafutshane, pho ke kuyalungiseka yini lokho?
Ubuyanga bafowethu, hayi ngibone nje impela nje. Nakho futhi ezinye izinto abantu bamanje futhi sebenenkani futhi konke kuyafana indoda yomfazi akafuni ukuthi yenzene betshelwe yabona namadoda nawo futhi fana futhi fifty-fifty nale nto le yiyo nje into engimthelela omkhulu yokuthi kube njalo kube nensindelune nabomazakhela abaningi.
Ye, nithathele leli thuba ukuthi mbonge ke unkosikazi Sakhile Liline uMadube konakale ke kwele Botswana, mbonge njalo lobaba uSiphetha Khumalo konakale ke kwele South Africa. Hayi ke okwanamhlanje simalapha ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Yes, ke sizwe ke kathesi ke uMike Hobe ekhuluma ke labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, nguMike Hobe. Kule viki imthwakazo omuhle sisesigaba seMagwegwe constituency lapho sixoxa lo mnumzana Zenzo Nyoni yena ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe othi hey puti Mike isifisi ngilaso sokungena kukhetho kulomnyaka ngincintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Masambeni kuye siyezwa okunenge. Ngiyakwamukela kuhlelo Zenzo, njani?
Ngiyaphila puti Mike, unjani baba?
Hayi ngiphilile, ngiphilile. Prazenzo, sengibone usuposta ama-video njalo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook utshela abantu ukuthi kulumnyaka uyangena kukhetho ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMagwegwe. Usuqalile yini ukukhankasa?
Yebo bhuti, asengiqalile ukukhankasa. Yes, ngibone kufanele ukuthi I think this time we stand up njengama-youth. Sizama ukuthi sikhankase kakhulu lathi sikhangelela isayidi lama-youth because ngikholelwa ukuthi ama-youth lawo futhi ngani ayancindezelwa. Kungayisikho kodwa lokho futhi kunengo esikubonayo sokusilela kakhulu ezigabeni ezijiyeneyo njengama-youth. Okwenze ama-youth asukuma emaningi, ayisime ngedwa engisukumele eMagwegwe. Ngakhangela maningi ama-youth ama-independent futhi amanye eMagwegwe nakwezinye izigaba ezijiyeneyo.
Ngiyazi ukuthi esigabeni sakho kulabantu amachumi amabili lambili 22 abancintisayo abakhangela ukuba lilunga ledale lephalamende. Kulabo bantu bakhona yini abasakhulayo abaningi?
Ya, ngathi so far nxa ndiyakhangela sibathathu.
Yes, abangakhulu ke Mike Hobe udabalolu. Sike singene kwezokholo okwamanje silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli sithemba bagcinakele emsene endaweni zonke abakizo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithanda ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi hlabelela lanxa kumnyama. Sithola umbhalo wethu encwadini yemsebenzi isahluko ngu-16 undima ngu-25. Lithi iBhayibheli, phakathi kobusuku uPaul noSilas bakhuleka bahlabelela bedumisa uNkulunkulu, ezinye izibotshwa zabezwa. Kwase kusiba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, izisekelo zentilongo zanyikinyeka, kwavuleka iminyango, kwaqamuka amaketane ayebophe umuntu wonke sime lapho. Bathandekayo, sithola uPaul noSilas beseFiliphi lithi iBhayibheli kukhona untombazana owayele moya emibi oye ekade ehambe balandela. Lithi iBhayibheli uPawuli ngemva kwensukwana ezithile lo ntombazana hambe balandela uPawuli wachibilika wakhuza lumoya owokuntombazana. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukutshengisela udlakelo olukhulu edolobheni. Basebebotshwa ke bashaywa uPawuli loSilas bavalelwa entilongweni. Lithi iBhayibheli phakathi kwamabili uSaPawuli noSilas bathandaza bahlabelela bedumisa uNkulunkulu ezinye izibotshwa zabezwa. Kungaba phakathi kwentilongo, ungaba phakathi kobuhluko obungakanani, la usuvalelwe entilongweni, impilo yakho ingasela progress, ingaseyayi, ikhanya ngani kayisayi phambili, kukhanya ngani usuzafela lapho, ngoba uPaul noSilas basebe kusimo abasebe ngapulawelwa khona kuleyo ntilongo. Lithi iBhayibheli babotshwa inyawo, babotshwa izandla, bavalelwa ukuze bangaphumi, ukuze bangaqhubeki betshumayela ivangeli. Lithi iBhayibheli kodwa ikhona into abayenzayo bephakathi kwalumumu uPawuli noSilas, kasibatholi bekhonona, kasibatholi bemsola uNkulunkulu, kasibatholi bezisola ngokuthi benze. Lithi iBhayibheli bathandaza, emva kokuthandaza lithi iBhayibheli bahlabelela. Mntakababa, ngithanda ukukutshela ukuthi lanxa sekunzima kangakanani, yinye into eza kugcina, yinye into eza kwenza uqhubeke uhamba. Lanxa kunzima, lanxa sigwedla siphakathi kwenhlupheko, inye into eza kugcina. Lithi iBhayibheli intokozo kaJehova, intokozo enkosini iyikuqina kwami. Kuqakatheke kakhulu ukuthi lanxa uphakathi komumo onzima kangakanani, ukwazi ukuhlabelela uphakamise igama likaJehova. Kuqakathekile ukuthi ukwazi ukumdumisa yena uSomandla. Uyawazi umumo kuwo, uyawazi uSomandla ukuthi wena usentolongweni. UJehova uyakwazi ukuthi uboshiwe, awula progress empilweni yakho. Kodwa nxa sekunjalo, mntakababa, nansi into ezokukhulula. Phakamisa iphimbo lakho uhlabelele, phakamisa iphimbo lakho umdumise, phakamisa iphimbo lakho umbabaze. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukuzamazama komhlaba, kwavuleka amasango. Ma usumdumisa uJehova esehlile, wahlala phakathi kwendumiso yakho, kusituation ongabe ukuyo, kuyavuleka amasango, kuyanyikinyeka izisekelo, kuvuleka masango. Ntakababala, nxa sekunzima kangakanani, kasifunde ukumdumisa, singakhononi njengabantwana bakaIsrayeli, kodwa simnike udumo, sihlale endumisweni, simbabaze, iminyango izovuleka, kuyalunga konke masikwazi ukumdumisa.
Akuyiphethe mfundisi.
Kasithandaze. Nkulunkulu wethu oyingcwele, siyathandaza ukuthi phakathi kwenkinga esilazo sifundise ukwazi ukukudumisa, sifundise ukwazi ukubala babizibusiso zethu, sikunike udumo lanxa siphakathi kwenkinga ezijiyeneyo. Ngiyathandaza ukuthi ubusise abalaleli, ubusise abaqhubi baluhlelo labaphathi balo, ngelithi igama lenkosi uJesu. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Lobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Angliston Spanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ke ntungameli Nkomo. Sike sikhangele ezemidlalo, iqembu leSpain linqotwe ngeleRussia emdlalweni we-World Cup lamhlanje. Umdlalo lokuphele amaqembu la engujiki lobhanqa 1-1, eleRussia lihlohle imbekwa emine, kwathi eleSpain lahlohla kathathu. Emdlalweni olandelayo eleCroatia lingqikilana leDenmark. Singake lihlukane, wothi sikhangele indaba ebezikhokela lamhlanje. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba iyabulala abantu ababili eWhite City Stadium ngeviki ephelileyo. Kodwa abalela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwa ngamapholisa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lisayo ngukeeps Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.